lokho ke okuthiwa ngumhambi ngamanga. Ngiqale ngithi umhambi singize ngisuke ebandleni mhlawumbe kwesikhathi sesikwane eminyaka emibili ube ngekho ube seNamibia, mhlawumbe uzwa ngelikabathi, kuyabe kukuhle ukuthi aqale acubungule engakakhulumi into angelaqiniso layo, ngoba kusasa kuzamkhama. Angizange ngibe yingxenye yokuxoxisana ngaphandle komsebenzi webandla laba bantu bona labo okuthiwa igroupu yabantu abane. Angizange ngibe ingxenye yabo, angizange ngiqale ukuxoxisana labo ngokungenzakala mayelana lebandla ngaphandle kwendawo esasiba khona sonke njengabakhokheli bebandla.
Bathi njalo kunkulumo zokumanyana le-MDC renewal lina lase lisidingela izikhundla.
Kuyihlekisa lokho ngoba angizange ngizidingela isikhundla. I-agreement leyana iyakutsho ukuthi ubukhokheli buzakhethwa ngendlela yiphi. Nxa kuyikuthi uyakukholwa lokho umhambi, abaqanjiwe ku-group of four yimi lo-Priscilla Miserab Mshonga, kabamkhiphe uMiserab Mshonga ePhalamende ukuthi aqala amelele abantu abaphumileyo ebeseqalisa ukubajikela imkhonto emhlana.